mina njengebandla leMDC ekhokhelwa ngubaba uAdvocate Nelson Chamisa namhlanje simadolozima njalo lo mlomo nje ukuthi siwuvule ukuthi umonakalo lo lapho sesithathelwe khona inkosazana kababa uTsvangirai akusukuzatshwala sivela enkosini kayise leyo kuthiwa yisindaba phenduke.
Besike sezwa ensukwini ezedluleyo esesibhedlela ukubana hayi usesibangcono kakhulu. Sisuke saguquka nini isimo sakhe ngokuzwa kwenu?
Okwakhathesi lathi besivele sitshelwe ngumdeni ukuthi hayi sokulobubelo usephumile engozini ukuthi angabe impilo yakhe ngaphakathi yonakeli. Basazisa ukuthi amadokotela bebethe hayi empilweni ngaphakathi kurayi. So esesingakwaziyo ukuthi kusuke kwenzakalani ukuthi aze asitshiye yikho singekakuzwa. Ngilethemba ukuthi umndeni uzasazisa azise lozulu ukuthi inkozi yakhe le enqola yomlilo isoleni ize imthathe kabuhlunganga.
Unina laye uSusan kanje wahamba ngendlela efanayo.
Kumama uSusan Tsvangirai laye wahamba ngendlela efanayo waphelela enqoleni yomlilo esenze i-accident umntwana laye sehambe ngendlela enjalo. Umhlaba kawunonishu.
Njengelunga ledale lephalamende njalo njengomuntu obengumkhokheli kugatsha lwenu lwabomama ubengumuntu ebelisebenza laye njani?
Ubengekawuqalisi lo msebenzi wakhona. So njalo ungakhangela phezu siyakukhethwe kuCongress ukhethwe engikho. So ubungumsebenzi omutsha kuye akade mina uqalise uma esesizwa ngcono. Nanko-ke sokwehluli ukuthi awenze lowo msebenzi besingekaboni ubungcithi bakhe obokuthi abambe umsebenzi kanobhala jikelele wabomama. Njalo njengebandla silahlekele kakhulu ngokutshona kukamama uMbayi.
Abantu besigaba seGlenview akade esimela ungafikisa liphi ilizwi kubo?
Balandeli baka mhlonitshwa uMbayi bakithi asilamagama esingalitshela wona angaliduduzi njengebandla simadolonzima ukuthi sivele siyibeka siyithini lindaba.